Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 7 zibandlela 2022 ngu Prophet Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Bantu sesizwile bantu imkhuhlane khathe sizulu liyana impukana zibaziningi so sithwele nzima sesabuva le mkhuhlane edorobheni lapha kuyasolisa sikhona apha siyacela ukuthi city council isifonele ukuthi bengenza njani ngoba abantu bethu bangafa ngezinanakazana ezenzakala ngesikhathi sezulu lesi izibi ezilethe umkhuhlane eminingi etshiyeneyo
izakhamizi zakobulawa iziveza ukukhathazeka okukhulu ngokungavuthwa ngesikhathi kwezibi zisithi lokho kulakho kudala ukuqhamuka kweminye imikhuhlane
ukuze ayithole i-ID yakho kumele uyastruggle kumbe umele ugize manje ungadizele i-ID show i-right yakho bafaka sibili indawo emalokishini ukuthi abantu beyithathela kodwa uma ufika every time toyathwa umtshini ufile so akuncedi uyavukela futhi komsithela uzothiwa kuthatha inamba
Abafundi abakhangelele ukubhala imihloliso yokuphutsha izifundo zezinga le-A-level lonyaka bakhala ngobunzima ababhekane labo ukuba bathole izithupha. Kuwoza Friday Livie silejaha elisakhulayo uWillard Jimvandanyoni ocula umdumo kulezi nsuku obizwa ngokuthi amapiano. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba kulabantu abalishumi lasithupha ababulewe yi-COVID-19 izolo kwabahloliweyo elizweni jikelele khona izolo abaphezu kwenkulungwane eyodwa 1121 batholakale beligciwane leli okuhle kwakhuphula leli nani lokhu lolu bhubhane lwaqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho 2020 laya kwabazinkulungwane ezedlula kancane amakhulu amabili 220,178 okulinani eligoqela abasilayo kulomkhuhlane abazinkulungwane ezingamakhulu phose amabili 191,000 asebehlatshiwe ijekiseni lakuqala lokuzivikela ku-COVID-19 elizweni jikelele sebesedlula izigidi ezine 4.2 million uthi asebehlatshiwe wonke omabili lawa majekiseni sebephezu kwezigidi ezintathu 3.2 million kusukisela ngenyanga edluleyo kampalakazi kule nkulungwane eziphose zifike ezilishumi 9,503 asebehlatshiwe ijekiseni lesithathu elebooster. Izakhamizi zakobulawayo ziveza ukukhathazeka okukhulu ngokungabuthwa ngesikhathi kwezibi zisithi lokhu kulakho kudala ukuqhamuka kweminye imikhuhlane nanku leli dolobho lingelinye elihamba phambili kundawo ezilenani eliphezulu labatholakala bele COVID-19. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Imizi eminingi yakobulawayo ikakhulu emalokitshini lenzikini yedolobho akusakhangeleki ngoba sokulengcekeza ndawana yonke edolobheni ebelidume ngokulondoloza ukuhlanzeka elizweni lonke ikakhulu ngalezi zikhathi ilizwe lomhlaba jikelele usesabela umonakalo odalwa yikuqhamuka kwe-COVID-19. Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Ratitso Nyanzira uthi ukungabuthwa kwezibi enzikini yedolobho sekudala ukuqhamuka kodubo lwempukane.
Bantu sesizwile bantu imkhuhlane khathe sizulu liyana impukane zibaziningi so sithwele nzima sesabuva le mkhuhlane edorobheni lapha. Kuyasolisa sikhona apha siyacela ukuthi city council isifonele ukuthi bengenza njani ngoba abantu bethu bangafa ngezinanakazana ezenzakala ngesikhathi sezulu lesi izibi zilethe umkhuhlane eminingi etshiyeneyo siyacela ukuthi besincede kakhulu.
Umnumzana Benny Moyo ilunga lenhlanganiso eyobulawayo Progressive Residents Association uthi njengenhlanganiso yezakhamizi bakhathazekile ngobuchapha obuvezwa yikungabuthwa kwezibi.
So uma sasibona kule ngcekezelo ye isanda bekungasiphathi kuhle kuye kwaba le outbreak esibe lawo ama-incidents angu-2 eluveve le chabalala we-diarrhea konke lokho uhambela lokungahlanzeki kwedolobha. Lapha okwamanje yizibi ebesizibona siloku zokuthelela isikhathi iyakhulu ngesikhathi sekhisimusi lenyu ikhefulele liba nezibi eziningi ezibuyayo. Besilindeleke ukuthi i-City Council usomadolobha bethathe amanyathelo masinyane bekhuphe ingcekeza le ebeyilahlelayo singakabile i-outbreak yomkhuhlane.
Umsekeli kaMeya wakoBulawayo uKhansila Mlandu Ncube uthi iKhansili ithole usizo lwezimota zokubutha izibi kulunga ledale lePhalamende emele iBulawayo South uHonorable Raj Modi.
Namhlanje lapha sibona lapha iKhansili ebambane khona losomabhizimusi owakoBulawayo uModi wasinika ithipha lokufotshola izibi. Sifotshola izibi lezi imikoto yonke edorobheni, okutsho ukuthi sikhanele ukuthi kusiyafika umvulo imikoto yonke ibisikhini. So yiluhlelo sizama ukukhuthaza abantu bakithi ukuthi belahle kuhle izibi bengaphonge ukulahlela ndawo zonke. Njalo siyambonga usomabhizimusi uModi ngakwenzileyo, njalo sicela abanye osomabhizimusi bebuye sincedisane.
Ikhansili yakoBulawayo okwamanje ikhala ngokuthi ibhekane lodubo lwamafutha ezimota ezithwala izibi osekubangele ukuba izibi zingabuthwa njengemvama. Leli dolobho lithi njalo umthwalo wokumelana lokumemetheka kwe-COVID-19 wenza kube nzima ngamandla ukuthi basebenzele izakhamizi kundingeko ezinje lokubuthwa kwezibi. Bathi bayalwazi lolu dubo kodwa njengoBulawayo kumele kube lokubambisana phakathi kwezakhamizi lomunisipala ukuze kuvinjwe ukuqhamuka kweminye imikhuhlane phezu kwalo ovele ukhona osusenza abantu bahlalele evalweni owe-COVID-19. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abafundi abakhangelele ukubhala imihloliso yokuphutsha izifundo zezinga le-A-level lonyaka bakhala ngobunzima ababhekene labo ukuba bathole izithupha ezifunakalayo nxa bebhalisa. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UZulu uthi ubunzima bokuthola incwadi eziqakathekileyo eZimbabwe selokhe waqala ubhubhane lwe-COVID-19 sobuphethwe kabili. Eyinye yencwadi lezi kuyisithupha esiyiso esidingakala kakhulu ukuze umuntu enelise ukubhalisela ukuvota ukuloba imihloliso lokunye. Unkosikazi Thandeka Siziba, ongumzali olomntwana okhangelele ukubhala imihloliso ekupheleni komnyaka, uthi kubuhlungu ukuthi uyisizwalane seZimbabwe uthwale nzima ukuthola lezi ngwalo.
Abantwana badubeke ukuthola i-ID bona bezale belapha shu. Umuntu adubeke nezalo leZimbabwe just i-ID. Hayi, uyavukela uzothiwa kuyabhukhwa. Uyathi ubuyela ubhukhile, uzothiwa umtshini ufile. I-date yakho sidlulile, sokumele ubhukhe kuthi eZimbabwe kona. Hayi, kubuhlungu lokho. Abantwana abanye khathi sibafeyila uma bephinda kufunakala i-ID. Ukuze ayithole i-ID yakhona ngoba akabhali vele ngela-ID. Ukuze ayithole i-ID yakhona uyastruggla kumbe umele ubhizi. Manje ungadizele i-ID show i-right yakho. Bafaka sibili indawo emalokishini ukuthi abantu bethathela, kodwa uma ufika every time thola thiwa umtshini ufile. So akuncedi, uyavukela futhi komsithela uzothiwa kuthatha inamba engaka.
Unkosikazi Thandeka Msipha, omunye wabazali, uthi ngomumo okhona elizweni kumele kuthathelwe amanyathelo kusasemasinya.
Khathe sizulu liyana, ingozi ziningi, kunje silwisane lokuqeda ubhubhane lwe-COVID kodwa kusoze kusise ndawo ngoba abantu bayabe beminyeni lamasela ndawonye. Khathesi abantwana bavuka ngobusuku besiyabamba iline, okuyingozi ngoba balakho ukuhlangana lokunye endleleni. Lokhu kubuhlungu okwenzakalayo kudinga ukukhangelisiswa kakhulu njalo masinyane.
Unkosikazi Melisa Chuma, ngesinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo, ongumzali olomntwana oselesikhathi evukela ukuya layinela ukubhalisela isithupha.
Abantwana besikolo bathwele nzima lapha, lezulu liyana ukuthi bathatha ama-ID abo. Lokhu kusithwalisa nzima njengabazali ukuthi senze njani. Sibona into le inzima kakhulu kithi, le mali yankhona ayikho lokugada ngoba kwesisikhathi uyahamba uphendukiselwa kusasa kuthiwe uphenduke futhi.
Omunye wabafundi unkosazana Samkeliso Mdluli uthi sebechitha isikhathi esiningi bedinga ukubhalisela ukuthola isithupha kulokuthi babe bebalela ukuloba imihloliso.
Isikhathi esisichitha lapha sesisiba siningi besifisa ukuthi ngabe indawo ziba ziningi lapha athathwa khona amaipi kulalokhu esikwenzayo ngoba khathesi asikwazi ukuthi sizawathola kumbe hayi lokuthi sizabhala asikwazi.
Imizamo yokuxhumana lesiphathamandla seregistry unkosikazi Jane Peters yehlule ngoba engaphenduli ucingo. Umthetho welizwe owafakwa nguhulumende uthi abantwana ababhala imihloliso eka O le A level kumele bebe sebelezithupha kodwa iningi labantu lithi umthetho lowo ngabe uyakhitshwa ngoba abantwana besehluleka ukuthi bathathe izithupha njalo baningi kakhulu abangazitholanga iminyaka emibili edluleyo solokhe kwaqala ubhubhane lwe-COVID-19. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Umanisipala weHarare uthi akalawo umcabango wokugeca umungu wabantu abawulimi kunsimu zabo ezincane kuleli dolobho njalo akasozajezise abalime emaxhaphozini ngokubahlawulisa inkulungwane ezingamashumi amabili lanhlanu zamadola, 25,000 Zimbabwe dollars. Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lesi saziso siphuma ngesikhathi kubonakale umbiko obusabalaliswa enkundleni zokuxhumana zebulenjini. Usithi council ihlela ukuthatha amanyathelo okujezisa abalima okungekho emthethweni. Osaphethe isikhundla sokuba yisikhulumeli sikamunicipality weHarare umnumzana Innocent Ruwende uthi lumbiko obikwa usayinwe ngosamele umabhalane kamunicipality weHarare umanjinela umnumzana Phakamile Moyo ungamanga.
Council has no plans to slash people's maize crops and to charge ZWO 25,000 for planting on wetlands. We continue with education and awareness programs to discourage illegal
cultivation. Umanisipala akanhlelo circulating on social media azofuna ukuzenza ukugeca umungu ohlanelwe emaxhaphozini. Thina sizoqhubeka sitholisa abantu imfundiso phezu kwengozi ekhona yokulima endaweni ezingamaxhaphozi. Uzulu engawanaki nawo mazwi amunyethe ngumbiko osubhoda ebulenjini edabeni olufanayo ngoba awuvelelanga kithi.
Umqondisi wenhlanganiso yezakhamizi eyeHarare Residence Trust umnumzana Precious Shumba uthi kulusizi ukuba esechabalala amaxhaphozi kodwa okumqoka ukuba abantu bafundiswe ngokuqakatheka kwawo.
It is said that the council seems to have regained their voice against urban farmers.
Uyadanisa ukuba umanisipala uyanelisa ukukhuluma ngodaba lwabalimi edolobheni kodwa engenzi lutho. Kulabo abenza umonakalo omkhulu kakhulu kwezemvelo abagoqela abagebha itshebetshebe labatholisa abantu indawo zokwakha okungekho emthethweni. Siyamxwayisa umanisipala ukuba lapho ekuqhuba inhlelo zakhe akhumbule ukuba kuyini okufusa izakhamizi ukulima emadolobheni. Zifuqwa indlala ezibhahile lapha emadolobheni.
Isakhamuzi semzini weKambuzuma eHarare umnumzana Mkhululi Phiri yena uthi lanxa eqondile umanisipala ujezisa bephula imithetho yokulima lapho abangamelanga abalime khona kubuhlungu ukuthi abantu bagecelwa izilimo zabo sezivuthwa.
Ukulima kuma wetlands akulunganga kakhulu ngoba kumosha izinto ezinenge singenze sasivalisa lapha. Ngakho uCity Council wenza kahle uma siya bopha labo abalima ngakhonapho. Kodwa ke kufanele ukuthi nga wenza lento bengakalimi abantu ngoba nga usugamula umumpu vele sekonakele. Lo muntu uthembele lo ukuthi uzavuna imbijana leyo khona phana kodwa bekumele ukuthi nga baliswa bengakenzi lutho bangakamoshi ngoba sekonakele sebelimile sebegebhile sebeexposile isoil leyana.
Esinye isakhamuzi eseHarare njalo umnumzana Victor Dube upha umbono wakhe laye.
Sokuyikulwa phakathi kwamabandla azabe econtesta kuma-election njengoba upresident ekhulume ukuthi ama-election azaba khona. Angiboni kule nto ukuthi khona i-council iba yiyo ekhulume njalo ngoba indaba zama-wetlands zisuka kuzindlu ezakhiwa kundawo ezinjalo. Ngayilo udaba abahamba ngalo olokuhlanyela umumbu lolo hhalo luncane kakhulu.
Obona ngokuqhutshwa kwentuthuko yeHarare umnumzana Thafazi kwaMguti utshele umanisipala ekupheleni komnyaka owedlule ukuba kusobala ukuthi iziphathamandla zikamunicipala waleli dolobho azizimiselanga ukululungisisa udubo lokutshabalaliswa kwamaxhaphozi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Live Talk lamhlanje sikhangela ukuqhubeka kwemizamo yokumelana lobhubhane ku-COVID-19 elizweni kanye lomncintiswano wenguqu wamazwe awo e-Afrika we-AFCON ngesikhathi eleZimbabwe liphakane lokujeziswa yihlanganiso ye-FIFA. Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe namafitshane. Uhulumende weMelika ubike ngolwesibili ukubana usenelise ukubopha undoda onakanela ukubana wakhokhela ekubulaweni kowayengumongameli weleHaiti uJovenel Moise uMario Antonio Palacios oleminyaka engama-43 yokuzalwa. 43 ubika wayelisotsha kweleColombia njalo ubikwa ebotshiwe esetheswa icala lokuqoqa ukubulala kweleMelika. Umongameli Joe Biden uqhayise ngolwesibili ukubana inani labantu abafunyanwa bele COVID-19 lizaqhubeka liqhansa kumaviki alandelayo kungenxa yokuqhamuka ngomkhakha omutsha waleli gciwane owe-Omicron okanya uthelelwana lula. Izikolo zasesabelweni seChicago khonapha eMelika sezimise izifundo zokuya emakilasini kusukisela ngolwesithathu emva kokuba abenhlanganiso yababalisi bevote besithi kumele kubuyelwe kuzifundo zebulenjini ngoba seliqonga kwethu sayo inani labafundi lababalisi eselibanjwa yi-COVID-19. Izizalwane zeZimbabwe sezincume umongameli Cyril Ramaphosa weleSouth Africa ngokuvezela ilizwe lonke umbiko ogcweleyo ngenkohlakalo eyaba khona kulelo lizwe eminyakeni elishumi edluleyo. UThuso Khumalo sipha lolu daba eseJohannesburg kwele-South Africa.
Ngemva kweminyaka emine ecwayisisa inkohlakalo eyenzakele kwele-South Africa eminyakeni elishumi edluleyo, ikomishini ebecwayisisa le inkohlakalo ikhipha umbiko wayo wakuqala obhalwe emakhasini edlula amakhulu asiyagalombili 874 pages. Lo mbiko veza inkohlakalo enkulu eyaguqisa inkampani zikahulumende ngamadolo. Ukhombisa ukuthi abathile abakhethwa ngowangumongameli umnumzana uJacob Zuma ukuthi bakhokhele inkampani yezamandla kagetsi Eskom yezokuthutha iTransnet, ezendizamchina iSouth African Airways lezemithelo iSouth African Revenue Authority bathatha izinqumo ezavulela ubusela obukhulu kwantshuntshwa izigidi zamarandi kula mankampani. Lombiko veza njalo ukuthi ibandla le-ANC laphatheka uzehlakalo zenkohlakalo eziningi ezigoqela ukuxhaswa ngemali ngamankampani aphiwa umsebenzi kuhulumende loba emakhansilini kusetshenziswa ubuqili. Ngesikhathi simukela lombiko umnumzana Ramaphosa uhle wakubeka wacaca ukuthi uzawubeka emphakathini njengoba unjalo. Lakanye ngemva kwamahola angatsholutho otholile ufake kuwebhusayithi ye-ofisi kamongameli ukuze ubonwe umuntu wonke. Ubuye wathembisa njalo ukuthi uzakhangela kakhulu lezo zinto umbiko lo othi zenziwe.
They will be implemented and we take this work of the Zondo Commission.
Siza kwenza konke lumbiko othi kufanele sikwenze.
Very, very seriously to end state capture.
Inyathelo likamnumzana Ramaphosa leli selijayelwe izandla liningi lezalwane zeZimbabwe. Isikhulume sebandla lezaphu kwele South Africa umnumzana Canisius Nkala uthi uqakatheke kakhulu ukuthi imbiko yamakomishini ibone umuzulu ukuze kungabi lento efihlwa ngabaphetheyo.
Kuhle khona ukuthi uyipublishile i-report. Siyafisa lathi ukuthi ngabo chihamba kwe-commission namanye ama-commission ayenziwe eZimbabwe apublishwa, mhlawumbe bekuzasenza ukuthi sikwazi ukuthi siwadiscuss with information and sikwazi lokubona ukuthi lapho kumele kwenziwe khona i-prosecution or kumele kuthathwe khona i-action ethile ingathathwa yini, and also i-public opinion to actually influence and get to know ukungcola okukhona ngabantu abanye abathile ukwenza ukuthi singagcini sesikhokhelwa ngabantu abakorrupt.
Abanye bathi kuhle ukuthi iZimbabwe layo isebenze ngokufanayo ukuze kube lula ukuthi uZulu afuqe inkokheli zithathe amanyathelo abe ekuthazwa imibiko yamakomishini. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Bongani Nyati laye uchayela umnumzana Ramaphosa ehlombe.
Kutshengisa ukuthi umnumzana Ramaphosa uzimisele ukulwa lokukhohlakala, uzimisele ukulwa le corruption. Kuqakathekile ke lokhu ngoba umnumzana Ramaphosa ubonise ukuthi i-presidency yakhe noma ubukhokheli bakhe ubukhokheli obungazwani lenkohlakalo. Kusho ukuthi ukuveza kwakhe lokhu emphakathini kuqinisekisa khona lokhu ukuthi ungumkhokheli ongahlangani lenkohlakalo, ungumkhokheli ongafuni kuzibandakanisa lezinto ezilenkohlakalo phakathi.
Abanye ke bathi kuhle ukuthi leZimbabwe imibiko efana noMonklante Commission eyayicwayisisa ngokubulawa kwabantu ngamasotsha ngemva kokukhetho yethulwa emphakathini. Bakhona bathi lokhu akwenelanga nxa imbiko isethulwa emphakathini kodwa kungathathwa amanyathelo ukujezisa labo abatholakale besephula umthetho. Mina Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Kuwoza Friday livili silejaha elisakhulayo uWillard Jingwandla Nyoni ocela umdumo wakulezi nsuku obizwa ngokuthi amapiano osebenzela ekobulawayo. Asizweni ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Jesus Fanda.
Kuliviki silomunye njalo ke wasacathulayo obuya ke echisa kwamagama sikhuluma ngaye phela uWillam Jingwandla Nyoni yena bamazi ukuthi uChins.
Mina ngazalelwa eBay Bridge angikhulelanga khona. My parents moved saqala ukuhlala eWest Nicholson. I did my primary level eWest and then I moved sayihlala eColumbine, that's where I did my ordinary level. Ngasuka laphana mina ngothando le music. I had to move from Columbine ngabuya kwaBulawayo where I started my career path. I joined the studio okuthiwa iX Studios.
Ucula ekuthuthuzathunqa sizothi ke usebenza labo bani.
Imusic yami yonke ngiyenzela e X Studios kulama producers angu 2 uGega Beats lo Hit Kid. Sesenza ama projects ambalwa. Mina basically I'm a afro pop artist but I ventured into producing some type of vibe eyinye a different which is called trap mapiano. I've had projects with my producer uHit Kid. I have several projects and there is this song esi release le okuthiwa ngukwali.
Nayina ke abamenzayo wathanda ke ukucula ke lomdumo ke wama piano ke obuyangeke kunono obuhle yena ke sithandukwazi ukuthi ngubani kahle kahle owamenzayo wenza sifuna ukucula lomculo.
Mina imusic bengilothando ngisesemncane but ukuhlabela khona ngwakho inspiration ize yabuya sengilalele abafana be Nigeria laba o Joboy. Music yabo ilokunono obuchazayo. Le music yasegoli amapiano lawa for age group yethu i sound echazayo, so I was inspired to venture into the music part ngoba indlela abahlabela ngayo iyangichaza.
ngahambike teams tshela ke balalelo ukuthi wena utholakala ngapi umculo wako bengawuthola ngapi kanti ke la ku social media bangakuthola ngapi
mina ku social media ngitholakala ku Instagram ngizibiza ngo William Chims ngile background yokuba ngu photographer so liyadibana into eziningi zama photos ku YouTube ngikhona i account engisebenzisayo is called Madder Than Boys ile new release track esiyenzileyo kathesi okuthiwa ngukwayi and you can listen to it, it's a very good song. That's where you can get me. Like Facebook, I'm also available, it's William Chin.
Bese uhlelo hoza hoza Friday silejakelisa khulayo elicathulayo lokuntu zethunqa khona le kobulawa ke nguChims ebesilaye igama lamu yenza Jesus Banda azihlangene njalo kwelizayo lisayo. Don't really where you think I'm at right now. I've been living a life without rules, oh, yeah. Living the vibe that I choose. Me and my team, we never lose. Oh, I'm on, yeah. Oh, I'm on, yeah. Who make numbers for no driver? I'm acting out that way, no pay tomorrow night.
Kanyele ezinye zezindaba ezikhokhela izakhamizi zakobulawayo ziveza ukukhathazeka okukhulu ngokungabuthwa ngesikhathi kwezibi zisithi lokhu kulakho kudala ukuqhamuka kweminye imikhuhlane. Abafundi abakhangelele ukubhala imihloliso yokuphutsha izifundo zezinga le-A-level lonyaka bakhala ngobunzima ababhekane labo uba abathole izithupha. Kuhoza Friday liviki beselejaha elisakhulayo uWilard Jimbuganda Nyoni ucula umdumo wakulezi nsuku obizwa ngokuthi ngamapiano. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah City libe lempela sonto elichukela. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilan
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.